i-US dollar imali yomhlaba ifunwa nguye wonke umuntu emhlabeni. Ubusu sithi wena umkhono wakho uvele uzixegela uyiZimbabwe, ubusu sithi uzasebenzisa i-US dollar. Ukuthi amazwe angomakhelwane akho alomkhonomi oqinileyo kulo wakho asebenzise imali ekhegayo kule US dollar. Okuza kwenzela kuyini? Ukuthi labantu abalabe abayikhonomi okukhulu bazabuya bezodinga i-US dollar balithathe bahambe lingaphendi. So khathesi vele ukuthi kulungiswe ilizwe leli, i-US dollar kalikhitshwe lingasebenzi elizweni, ligcinwe only for export. Kuthi phakathi lapha elizweni thina abantu sisebenzise i-rand kumbe any other currency, izinto ziyalunga.
Khona ukusetshenziswa kwerandi akubuyi le ngxaki zakho?
Angiziboni mina ingxaki ezingabuya lazo, ngoba kungakhohlwa ukuthi ngo-2009 into le iqalisa ikakhulu kwelakithi ngapha eMandebeleni sivele sizisebenzisele irandi. Idola liqale nje ukuthi njengoba liyimali yomhlaba efunwa ngumuntu wonke umhlaba, ukuthi nxa laqalisa ukuthi ligaine over all other currencies. Kodwa kuqala ukwindaba lokho ukuthi izimdola kayisekho sokusetshenziswa imali yamanye amazwe, thina ngapha eMandebeleni bekuvele kusebenza irandi. Uminister of Finance uzakhumbula engakangeni ukuba nguminister of finance ngo-2018, ngikhumbula kahle wabhala amaphepha aphumayo international azabe mabili aba mathathu isitsho ukuthi kumele kwenzani kusetshenziswe irand eZimbabwe. Wenelukungena wafika watshintsha inkulumo, okusuka kucace kuhle ukuthi bafika bamkhuza abantu bezana ukuthi wena suganga la, sifuna ukusiphampa ukuthi sidle ngaphi sidla thina khona. Lokho kwinto lokho kokusetshenziswa kwedola akuncedi muntu ngaphandle kwabantu bonaba ababusayo, akusoze kuphuma njalo. Kula nto ingayenziwa as long as abantu bonaba ababusayo belokhu bebenefita ngayo into yokusebenzisa idola yonale.
Khuluma endule mzamo leyi yokuthi abantu bengabhadali imali ephezulu kakhulu, enjengohlelo lwamabhasi kaZupco kanye lohlelo lwamasayilo foods. Ubona ingani lokhu khona kuzayenza umumo ube ngcono yini ebantwini?
Mina ngikwazi bafunda njani bolaba abantu, akusoze kuncede ngalutho. Ungakhohlwa phela ukuthi ngalisana isikhathi ugono layo kwakwabuya la ibhakhosi yakhe leyo, ayizange incede. Okuncedayo yikuthi uhulumende alungisise indaba yomlotho. Vele uhulumende yena akumelanga ukuthi abe lokwenza le ndlela amabhizinisi asebenza ngayo. Uhulumende kumele amelaphana afake umthetho omuhle ozakwenza amabhizinisi asebenze, zonke lezi zinto ziyaziqondela. Lokho okuthi azame ukuthi angenele vela kuncede ngalutho. Ukuke uzama kuqala i-bycost asontwentsha, lokho kubuya lako kuthiwa yisalo lokho sayilo whatever kuyini asontwentsha, yi-bycost esibuya ngelinye ibizo.